Iningi labakade bese emhlanganweni lo bathi laloba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe bhesa inkomo zazilana uboya kodwa inotho yathabalala ngomnyaka ka-1984 lapho yize ebulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekukrawundi. Lapho-ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babenezinkomo eziningi.
Baba umuntu wey'nkomo zakho ezeneleyo zifenile lati ngo-84 sabaleka-ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilapho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilapho sesidinga kathesi amarekhodi asikwazi ukuthi umuntu uhulumente uzagcina esibhadala phela uzasibhadala njani thina asinamarekhodi okuthi sake saluza konke kuzasilapho nxa futhi siyakudinga lokhu ukuthi ahambe edinga i-ami eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekukrawundi njalo yinabantwana abazakufa bengazoyise.
Okwakibo lapho kuyamlandela phela avuke umntwana lona eselokwakibo. Mina zelisibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele babengachazi lokuthi bayabahlala ngani wayengubani wayenjani ngizakhuluma ngithini njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngabutho Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena uzolaba ekomishini ngokuphuza ukuqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igukurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongwene kati umayiyenza vele yena ngubani omayiyenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavezi kati kungani lokhu elibhoda ndawonye okuthiwe linyathele iyithunzi.
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavukile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe ikomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let ichambakwa zedungutshena ziphume zazakale bese sibuya-ke ebantwini sizwa ukuthi siyangani ngoba lokhu ekuyabokhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la amaripoti amakhomishini abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze-Community Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe kugawundi kuzamele bajeziswe.
Asekho kwi-investigative sathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and iphephephepha nansi liyayazi engxenye ngubhos or ngubani or what is going to happen to that particular person. As a commission lilama powers yini lilamandla okuthi umuntu lona limdumele limpophe aye eselejeli kumbe ayedingelwa lijele yini.
UMnumzana Phezu Pincube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uduZulu eZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabwe kuyini esesingakwenza khathesi ukuthi sithukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle ngokubambana ngezandla futhi.
UMnumzana Selwa Naro okhokhela likomishini obe wathi ngaphambilini imbiko kadungutshena lo Chambakwa ayibonakali namhlanje ujikile ethi wasafaka isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphatha amandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister, application to the minister ukuthi lawo maripoti siyawafuna sinokusimelela.
UNaro ubeke njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo bakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.